isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani ntwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Yeyi abantu basikhukhunezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela Mandela.
Wayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Engakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amaChina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ofike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJessup International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Wayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamuhla ntambama. Umoyi umnomzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo nguhulumende wabamhlophe, njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Sixoxe lomnumzana Walter Sunungulu Imbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media, bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yase-South Africa uWinnie Madikizela Mandela osiyelwa mhlanje. Lami nje ngidabule kakhulu ngokuzwa lokhu.
Ukuyini okukhumbula ngayo?
Yesiyazi ukuthi uWinnie impilo yakhe nxa ebhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esedele wahlala elokhu evutisa amalanga abo omlilo ukuthi wena hhayi abantu be-South Africa mabakhululwe kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwinnie la waboshwa, siyazi ukuthi kwahlala naye ejele amalanga aba 491 days bemvalele. Isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe, waphila enganabo abantu bakhe, besinkathi ehlukaniswa nabantu bakhe. Kodwa uWinnie akazange wakhathala, uWinnie uqhubeke ezabalaza, organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo. Kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi bayelokuthatha inkululeko. Uwinnie namanje vele umuntu lwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu, kubaningi omama besilwa against apartheid kodwa akekho esingafaka kulesi izinga elikaWinnie.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye, uWinnie siyazi ukuthi ye kuye kwaba nokuthandabuza kunjalo ngesikhathi kule cembulele okade kuthiwa Mandela Football Club, esikwazi ukuthi kona bekuyicembu elisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunalokhu ukuthi wayetheswa icala lokuthi wayekhwabanisa njalo. Kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie, kunanxa kuqhathaniswa lokuthi uWinnie lona malungelo enkululeko ongatsho ukuthi engalayo akekho ongalazi ezakhe esingathi singazisola. Kodwa ke uyini siyakwazi ukuthi nanxa sisola ngaloko kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu beSouth Africa, ngokulwela amalungelo abantu beSouth Africa, ngokulwela amalungelo abomama, ngokunika abantu ithemba, especially intsha ukuthi kona bazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcweti ecubungula izombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphathintambo bakahulumende abalitshumi abagoqela obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labosomabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labosomabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engakwazi ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amaChina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalomuntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnankwakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki, kuyathatha isikhathi. So engxenye bazama kuze kube ilokhetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe ekufakeni imali eZimbabwe, ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomoni ukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithela funa ukutshala imali eZimbabwe, kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya mbona bayo khayile ezomgodi kakhulu kuma diamonds ku gold nje bese ngathi kuma minerals bona zani bayo khangele ukuthi besake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla za kulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwaliqula lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu, ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo, ayilandaba lokuningi. Abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili, kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana, bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Thiyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela, kodwa bakhangele lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asiki ukuthi bangabangani bethu, bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJSAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqekilana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali zenuclear ezobudlelwano lokuthengiselana impahla lokunye okuchiyeneyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakhampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshelo Gibbs Dube Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe yinye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwane esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe esithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungisa kwezikhali ekuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonokho kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi ke nxa sisikhangele khonokho abakwenzayo izifundi zenu, kuzinceda ngani khonokho ukuthi babe bengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonokho ukuthi bancintisane esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhoti eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhoti ahlanganisa amazwe amaningi-ningi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe kobulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe, umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe nale iCongress kobulawayo. Kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze irali yalo kobulawayo e-White City. So sasesukunanzelela ukuthi kungaba nje indaba yokuthi zivotshaniswe ngemsila singasinanzelela izihlakalo esezenzakale koBulawayo ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya labantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobha bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu. So sasesithi hayi kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule then iCongress yeMDCT umama uMagube usenza ikhokhela ke kubana yenzakali khona mhla ka 21 April ngayo nalinyanga indawo efanayo koBulawayo.
Ngezinye indlela Dube uthi elibalekela ukuxabana okungaba khona libalekela udlakela.
Yikho kanye sibili esikubalekelayo ngoba singananzeleli ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana le-MDC Alliance kusuka kube lodlakela kusukela uluze lube khona ngonyaka enye njalo luze kube khona lonyaka. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungeladlakela ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esi lesi esilandelayo esesele lawo angene kugrawund azama ukulungiselela abantu khethu.
Kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kuCongress yenu? Yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa?
Kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama extraordinary congress awe ama provinces aseyenziwe sokusele ama province amabili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo.
Ulife Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe?
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondisi ohlangothi ole Fiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala isaphila njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lephalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esitshiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn ochiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngenduku ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Khadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
Ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into ezine ngokuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langkhona liyadula bebethi ngabe bengkwanisile ukuthi ngabe ngithola dokotela kade bezamnika igazi so dokotela bebengekho bakustrike ngenzo ukuthi ngithenge igazi langkhona bamfakile but akukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngapi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Kathezi ngikhuluma nje uzuhuhlu ngalwanto abamnikeyo nabathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami ngizama ukuthi umntana amasile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo, unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa, ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Ezibhedlela lapha abantu bayagula abatholi treatment vele akulayo khona ukuthi bebhalelwe prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka i-situation ibe right. Siyagulelwa izihlobo zethu, uyathi umbamba somuntu vele kutshela ukuthi vele bangicina ukumbona nge-Friday. Sibabizile amanesi sababuzuthi umntwana isandla sivuvukile but sisafonela udokotela wakhe sesilinde ukubona but abanye sibembabonile ku-critical.
Unkosazana Placidus Manyangatse uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo abanye bahlukuluza izigulane.
Yeah, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesi lapha kuyenzi nxa kungela i-instruction evela kudoctor. So kunzima vele, ngibona ama-patient amaningi ayafa no attendance ekhona enkulu. So vele lokuthuthwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi sisimelele ama-doctors lokuthethisa ama-patient. So kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBhinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga, okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlangane lalo esibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane, amadokotela kulensuku akustrike. Kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo. Ingabe amadokotela bekhona engenye besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa izigulane lokhe zizithengela imithi. Ukukhalala kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo. Iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezitshiyeneyo edale lePhalamende, ama-primary elections. Ngesikhathi inkokheli yaleli bandla igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi sikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lePhalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla eDavis Hall kusasa.
What it means that bonke abakhontestayo fanele bahambise ama-CV zabo azakuya kuthatha kuma-provinces, ama-provinces ayawakhangela from there. But by the end of the day tomorrow, I was saying what?
Kona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle.
Oh no, of course ukhozela sizokutshela kahle. Lenxa uchu ukuthi ungakhozela abantu abasizibekele ukhoze. Why no, she's like telling awayimpukane nxa zifuna ukujula phala kumbe zifuna no ustel ukuthi hayi singaphuzi ba soze kwenzakale lokho. Ingane echurchi bakhozela abantu. Bozo inqabe koze lokusemthethweni okuqondile okuze ukuthi bacoze lokungesemthethweni ngoba ngiyakwazi abantu bacoze lokungesemthethweni lokhu engikwazi ukuthi ngacikelwa njani lapha engaiwon the primaries but bafake omunye anti yabo
kodwa ngalesi sikhathi kukhona yini osokugoqokile obona ingani kuzayenza ukuthi kungabi lobuqilibezela
well ngokuthembisa kwabantu asoke kube khona ayilo icala abantu kwakungama-camps ngoba lokhu engakwakusenziwa igroup lane-G40 engafuni umuntu engaso-G40 The reason why I don't have any time to go, why was I saying, well, that's why I want to keep it up, I know.
Good to see you, so go call Nabanya Bakachan and look at G40.
Well, anyways, I'm now going to turn a command and you're going to 100%. Very good.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, sixoxelaye ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders linqobe ele Dynamo semdlalweni weKasilaga Premier Soccer League obuse Harare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lengezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba seCastle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobe leNicroot nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Ascot namhla emini. Limpumela isho ukuba iqembu lengezi yilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elitshumi lambili kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo elitshumi njalo elinqobe leBulawayo City nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eMandava. Amanye amaqembu ale miklomelo elitshumi ngakuqela ele Chicken Inn kanye lele Highlanders. Ngemva kokuba ele Chicken Inn libhuqe ele Japan Mine nge-3 kanya enkundleni eluveve kuthi ele Bhoso litshaya ele Dynamos nge-1 kanya eRufaro. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uchayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMtare City libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Harare City kuthi ele Triangle litshayele ZPC Karibhanye 1 kanya. Iqembu leZPC Karibhanye yilo lodwa elingakatholi ngitsho lowodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMtare City wona ale mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu leDynamo sibubikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu leHighlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Wayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende labo somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.